atisendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 24 kumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo edalele ephalamende esokuthi amalunga e-MDC engenzi umsebenzi wokubuza abaphathi ntambo bakahulumende imibuzo.
Le lungelo sokuthi asichasisele ukuthi lomgoqo awufakileyo uwuthethe wuphi umthetho.
Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo ngesikhathi umanisipala wakoBulawayo eqoqa ukuvalela abantu amanzi okwamalanga amathathu ngeviki.
Inkinga esesinayo bantu bakithi ukuthi i-demand lokho kuthiwayo kufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu.
Kuhlelo lwendaba zezithezo zenotho ama-sanctions lamhlanje sikhangela umanyano we-European Union othi kawusoze wekethise izithezo lezi ngoba kungakabi lenguquko kwezelungelo likazulu.
Nxa laba behluleka kabayehluleki ama-sanctions engekho. Ama-sanctions kakhijwe sibone ukuthi bayakwazi yini ukubusa ilizwe bayehluleka. Nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho sesibakhipha kuma-next election.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intatheli izindaba eyake yaba ngumhleli wephephandaba likahulumende eLady Sunday Mail uEdmund Kudzai usethule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwasetshenziswa njani ukwethula impumelo engayisiyo yeqiniso. UKudzai wethule umfanekiso kamabonakude olesihloko esithi Excel Gate, athi utshengisa ukuba umgcinisihlalo wezek unkosikazi Priscilla Chigumba waqamba amanga aze athi ugatsha lwakhe lwafakaza ngokuzibonela amaphepha lempumelo athiwa ngama V11 awezindawo zokuvotela izinkulungwane ezilithumi i-10,000. UKudzai uthi lokhu akungeke kwenzakala ngoba ama V11 angeke afika kugatsha lwezek kungela mvumo yomthethwandaba ngoba ayabe evalelwe emabhokisini. UKudzai wethule ubufakazi obuchiyeneyo athi bukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe akulamthethwandaba ungamukela lolu daba nxa lungasiwa kwezomthetho ngoba indaba zokhetho zonke kumele zahlulelwe kungakedluli umnyaka owodwa. Ibandla le-MDC lithi lizahlanganisa amakhanda licubungule isinqumo esithethwe ngusomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda esokuthi amalunga la engabuzi abaphathi ntambo bakahulumende kuleli dale imibuzo ngoba besithi umongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe. Kube lokuxokozela izolo ntambama kulandela lesi sinqumo amalunga e-MDC ezama ukusiphikisa okuhle kwamisa inhlelo zedale lephalamende. Unkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo waleli bandla njalo engumkhokheli we-MDC edale lephalamende utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi balakho ukukhweza emthethwandaba zonke izinqumo esezathathwa ngumnumzana Mudenda ezephula amalungelo abo.
Isinqumo lesasifakileyo ngasitsho ukuthi sesizahlehlela emva ngoba thina sephalamende sangeniswa nguzulu waseZimbabwe. ijike ezimbili ezedlulileyo kusithathele imrholo kokhe sephalamente. Yena akwenzayo ufuna ukusethusela ukuthi senze okufunwa yibo okubulala ilizwe. Kodwa umthethandaba bathi bona bawubambile, dingesi lakho liqiniso lobufakazi ukuthi lokhu abakwenzayo akukho emthethweni, yikho esizahamba nakho. Sisiyatshengisa umthethandaba kwenza ukuthi lo Zulu naye abone ukuthi abantu laba abasebenza nabo izani ngamaqiki akula mthetho othi wona omnika amandla lawo. So esizakwenza ukuthi sihlanganise amakhanda njengebandla bese sithatha indlela okumele ithathwe, ngoba sonke siyazi ukuthi thina njengebandla le-M_D_C sifuna ukulandela umthetho. Naye sizamazisa futhi ukuthi umgoqo lo uthetheyo ungaphandle komthetho, size kusizwe ngempendulo yakhe. Umuntu uzasinika ngomrasiniki bese sikuhamba kuhlandla elilandelayo.
Kuyini okwenze wathi ibandla lakho lingasabuzi imibuzo bese kutheni?
Abameli bephelemende bebandla lethu bebefuna labo ukuthi babuze imibuzo ngoba nanhlalinanga le mbuzo. Kwasekaqamba-ke sesithi yena akumele akungenzakala. Basebezama ukuthi babuzisise wala, kodwa ukuthi ezokusuka khonapho akusabanga le nto eke yahambela phambili lokho kulokuphikisana ngokuthi silelungelo sokuthi asichasisele ukuthi lo mgoqo awufakileyo uwuthethe wuphi umthetho. Siyazi futhi ukuthi izanini futhi sisephalamende yathi yona bafuna ukuthi bafake umthetho ozabapha amandla ukuthi basixotshe iphalamende ngokuthi basihloniphe umongameli wabo owantshontshe ukhetho.
Liza kuthini ngalelo daba? Lizamnanza yini njengomongameli?
Njengabandla le-M_D_C sivela ku-Congress lapho esifike esithiwe khona izinqumo abalandeli bethu ukuthi uNangagwa wasoze simnakele njengomongameli ngoba wantshontshe ukhetho. Njengabameli bephalamende akulamandla owokuthi siwujintshe lowo mgoqo. Thina uNangagwa akasomongameli kithi, njalo akukho lapho okubhale khona emthethweni ukuthi amabandla asephalamende aphikisa ibandla elibusayo kumele batshelwe ukuthi bakhulumeni ngaphi, benzeni ngaphi. Akula mthetho njalo. Nxa-ke sithi thina singamabandla aphikisayo, kanti manje sokusincedani njengoba sibaphikisa befaka imigoqo okutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi.
Abanye njalo bathi kusuka kungahambelani nxa lisithi uMongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe bese libuza imibuzo kubaphathi ntambo kumbe lamukele okuvela kuye uhulumende kumbe kuye uMongameli.
Lilungelo lethu njengabameli bephalamende ukuthi sibuze imibuzo kuma-ministers. Njalo ngoba thina sivela ebantwini kumele sizebuza imibuzo esake siyiphiwe ngumzulu. Lokho ukuthi siyamukela izinto ezivela kuMnangagwa. UMnangagwa kala company enganelisa ukuthi isukumise ilizwe laseZimbabwe. Uhulumende ngasezinto waseZimbabwe kala nkampani lapha alungisa izinto ethengisa, abesethatha imali leyo athengedizuzulu. Hatshi, imali esetshenziswa nguhulumende imali ebhatalwa nguZulu esithi ngeyemthelo ama-taxes. Abameli bephalamende balamalungelo akumele bawathole. Akuqali ngathi njengemandla le-M_D_C lokuthi sithole imiholo lokuthi sithole izimota, kwakuvele kukhona. Namhla kumangalisani nxa sokuthi sokuyithi ngoba sesiphikise uhulumende owephulule ngolimo lomuntu.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo webandla le-M_D_C njalo ekhokhela leli bandla edalele ephalamende. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Ugatsha lwezomkhathi olwe-Meteorological Services luthi umkhathi uza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo. Lolu gatsha luthi kumele uZulu athathe amanyathelo okuzivikela kulesi sikhudumezi ngoba siyingozi. Umbiko owethulwe yilolu gatsha uthi ukuchisa kuzafika kusilinganiso se-40 degrees kwezinye indawo eziphakameyo ezifana leKaripa, Binga, Victoria Falls, Chipinge leChiretsi ezizaba yizo ezizakuba lesikhudumezi esikhulu, kodwa ilizwe lonke jikelele likhangelele ukuchisa. Isikhudumezi lesi siza umanisipala wakoBulawayo esithi usezavalela izakhamizi amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngoba esilela kakhulu emadamu. Uthi njalo uyehluleka ukupompa amanzi kuhle ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 1 kuleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi i-demand lokho kuthiwa ukufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu okungangokuthi sokukhulela amandla ethu okwapampa siwalethe edorobheni. So kusokuyamele sizame uku-increase isibanga samanzi endaweni esizibiza sithi ngama-reservoirs ethu lapho esipampa sihambise khona ukwenzela ukuthi sesinika izakhamizi. So ukuze senze njalo kuyabe kumele ngesikhathi sivalile kwezinye indawo impompi zethu zibe ziphele ku-reservoir yangikhona ukwenzela ukuthi ikhwele njalo inani lamanzi ethu ngale madamu elingani lehle kakhulu njengoba besibona isomiso esilaso. Njalo isigaba kulamadamu ethu emathebuleni South indawo etshisayo okuthi ama-temperature isikhudumezi siyabe siphezulu, so evaporation iyenzakala. So yikho ke sithe singani siyagavuna ukuthi abantu besebenzisa amanzi.
Likhangelela ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka kuze kube nini?
Esikukhangeleyo ukuthi kuqhubeke size siyefika mhlawumbe phakathi kukaNovemba kusiye ekupheleni kwakuNovemba. Kuzadiphenda ngokuthi umlimi uzabe sihawukela okunganani ngezi.
Ludaba lokusilela kwamanzi emadamu kuphela yini kumbe ukusilela kwamagetsi lakho kulomthelela omubi?
Actually amanzi thina vele noma silawo emancane besingasisi ukuthi siwagavuni ezakhamizi ngoba avela azaevaporator. Kodwa osokusuka kuphandle kangako yikuselela kwamagetsi ngoba bayakhatha even nala amanye amalayini esithi ngama-dedicated line sebewakhatha. So kusuka kube nzima ukuthi siwapompe abuye njalo kuya-affecta lokufa kwemithina yethu. So amagetsi yiwo sibili ikhoze enkulu kakhulu kunakho konke.
Lilalo yini uhlelo olusobala lokwazisa uzulu ukuthi amanzi lizawavala kuleli lokishi ngelanga elinje liwavale kuleliya ngelanga elinje?
Sifakile nje namhla besile press conference lapha besisazisa khona izakhamizi through entertainment izindaba ukuthi sizavala kanje sesizokuphapha sokufakiwe nje ebantwini.
Lo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila ka-Ward 1 koBulawayo ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Abamanyani wamazwe we-Europe o-European Union bathi isikhalazo samazwe ezwekazi le-Afrika lenhlanganiso ezitshiyeneyo sokuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa iningi lamalunga ebandla le-ZANU-PF ezikuhulumende weZimbabwe singeke samukelwa okwamanje ngoba kungakabi lenguquko kwezombusazwe lezokulondolozwa kwelungelo loluntu. Intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esebhilitane.
Umanyano wamazwe la uthi bazakhalisisa kutsha umumo seZimbabwe ekuqaleni komnyaka ozayo bengakathathi isinqumo esitsha sokuthi besule izijeziso lezo kumbe bazengezelele. Incwethu yokwezomnotho lezomthetho esizalwane seZimbabwe ihlala eBhilitane, umnumzana Lloyd Msipa uthi izijeziso zomnotho sezibulele ilizwe.
Sibhanishela indaba yekuthatha inhlabathi sokuthi kathe sesile opposition esisithi no ama-sanctions angakhitshwi because bafuna ukuthi ama-sanctions alimaze abantu. Abantu bangalimaza lama-sanctions bazathini? Bazavukela i-government.
Unkosazana Florence Nkomo olwela amalungelo oluntu esedorobheni lelizwe kavumelani lo Msipha.
Ama-sanctions akusiyiwo abulala abantu, akusiyiwo athumela ukuthi amaphoyisa abulala izakhamizi, babulala abantu abademonstrator bebonisa ukungaphatheki kwabo ngendlela i-government yeZANU-PF ephethe ngakhona abantu. No, bona indlela abaphethe ngayo abantu beZimbabwe okwenza ukuthi ama-sanctions ehlale elokhu ekhona.
Umnumzana Msipha uthi uhulumende weZimbabwe ngeke asuswe embusweni izijeziso zomnotho.
Nxa laba behluleka, kabayehluleki ama-sanctions engekho. ama sanctions kakhitshwe sibone ukuthi bayakwazi ukubusilizo bayehluleka nxa bengakwazi ukubusa ama sanctions engekho sesibakhipha kuma next election
kulabanye abathi izijezo zomnotho kaziyekelwe ziqhubeka uhulumende osembusweni okwamanje aze asuke laba bagoqela umnumzana Philips Banda isizwana seZimbabwe ehlala eBelitane
xa litsheliwe ukuthi khona hamba uyelungisisa imoto yakho endaweni enje imoto yakho ifeyileyo i-road test hambe faka amathaya amatsha hambe faka lokho yiko kumele ukwenze so nxa kuthiwa khona khuphanini ama-sanctions awo Zimbabwe awafakanga kwezimbabwe government ama-sanctions ezimbabwe afakelwa ama-individuals abantu kulamabizo abantu abafakwa ama-sanctions singatshelani amanga ukuthi kuthiwa khona ezimbabwe kulama-sanctions akulama-sanctions
Umnumzana Thamsanqa Jo, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, ngomunye wabathi ama-sanctions asebhidlize eleZimbabwe.
Akusela sibhedlela ngenxa ama-sanctions. Isikolo akusela imfundo leyane esasiyazi kudala ngenxa yama-sanctions. Nxa ulesihlobo sakho esasuke ekhaya ngama-1990s, ungasitshela namhlanje ukuthi akusela NRZ leyane esasiyazi, kumbe akusela CSC, kubulawa esasithi kukontutu ziyathunqa. Namhlanje akusela ntutu ethunqayo. Konke lokhu kungenxa yama-sanctions.
Ujo uqhubeke ethi kungaze kufakwe bani ukuthi akhokhele leZimbabwe. Nxa izijezo zomnotho zingesulwanga akungeke kulunge lutho.
Ngaze uthathe u-Obama abalitshumi labomekeli labobani ubalethe eZimbabwe abasoze benze lutho as long as iZimbabwe ilama-sanctions.
Uhulumende weBritane utshele iStudio 7 ukuthi uzagcwayisisa kutsha udaba lweZimbabwe afake le mithetho emitsha ngemva kokuxexebuka walelo lizwe kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. IBritane ikhangelelwe ukuphuma kumanyano ekupheleni kwenale inyanga. Imele Studio 7 eLondon, igama namu Ezra Chisa.
Siyabonga Ezra Chisa sibanda khona ngapho eLondon. Kunjalo nje uhulumende usethule uluhlu lohlelo lwebandla lezanu PF olokufola kutshengiselwa phezu kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zezanu PF ama-sanctions ngamazwe angentshonalanga oluzenziwa ngolwesihlanu. Ilanga langolwesihlanu lathiwa likhefu ukwenzela ukuthi abantu baphatheke ngobuningi kuhlelo lolu. Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele umsakazo weZBC ukuthi uhlelo lolu luzaqala ekuseni ngama-9 lapho edolobheni leHarare okuzabuthwana khona abantu besebefola belubhekise enkundleni yeNational Sports Stadium. Enkundleni le kuzakuba le micimbi etshiyeneyo egoqela inguqu, umdlalo wenguqu phakathi kweDynamos leHighlanders, kube njalo labahlabeleli abafana labo Ja Praise. Umangwana uthi basalindele ukuzwa ukuthi abalandeli bebandla leMDC lenkokheli yabo bazaphatheka na kulokhu umcimbi lo osolwa ngabanye. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi osamabhizimusi sebeqalile ukulungisela ibhizimusi leKhisimusi ngoba yikho okwande ukuthenga abantu abaningi. Umkhokheli wenhlanganiso weConfederation of Zimbabwe Industries umnumzana Joseph Gunda uthi bakhangelele ibhizimusi elithe xaxa ngesikhathi seKhisimusi. Iphephandaba leDaily News lithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwenhlanganiso yamaWovet kulandela ukwehlukana kwembono yokuthi kukhulunyiswane na umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba leNewsday lithi izakhamizi zemazoe ezaxotshwa umnumzana Robert Mgabe esaphila ukwenzela ukuqhelisa ipulazi leGushungo Dairies sezisiya emthethandaba ngamunye ngamunye zifuna ukubuyiselwa endaweni yazo. manje sengidedela imuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu lisipha ke imbono yenu okusenhlizweni yenu lingakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuthi lisiphe ke okusenhlizweni yenu kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318.
Bantu Studio 7 linjani lonke ngathi ngicela ukuboza liketha banjani ngathi liketha banjani amalokuza nama message dalwavuli kodwa bathe singabalandeli be Studio 7 hayi manje ngabe lengiketha bechali ngabe lengiketha bechali siyawuthanda lo msakazo kakhulu siyawuthanda mphela siyawuthanda thanda ukuphawula lo ngalugawule lo kanti vele ngicela ukubuza umdalana lo uyini uliNdebele ulishona ulitonga ulivendi ulinambiya uyini umhlobane bungumsili hayi akulaNdebele linje so ngitsho hayi mani ngitsho cha kulaNdebele linje kambe ngathi sinesikhathi mna ngathi gongoda abantu esenza kanje thumba abantu sathi siwayithumba umkhulu wamanensi but kwekuya ama-sanction akhitshwe nasithi phambili ngama-sanction vele Zimbabwe kufanele ama-sanction abahlale straight kusekusela bothi kuyenka kuzeke kuma ubugawule phansi khona vele abafaka ama-sanction kakhulu bekele ukuqambela i-MDC yamanga bethi i-MDC yiye elokhu zama-sanction i-MDC yakula ama-sanction wafakwayo anti ama-axi ama-sanction bafaka ngokubona ukuthi bayephula amalungelo abantu ngiyabonga
hayo bantu be-Studio 7 linjalo ntungamile nkomo Kips Dube uChris Gandhi sithiphambili ngohlelo phambili ngohlelo siyabonga kakhulu ngokusipha indaba kungela lapha elilelekele khona siyabonga kakhulu sithiphambili ngohlelo cela uPaula kancane nje ngokwenzakala ngaseZimbabwe hayi eZimbabwe mpela yaseZimbabwe sithole nzima shame sithole nzima kakhulu uPaula ngalokho ukuthi kuthiwa abenkonzo labo ukuthi abamise ukhetho hayi thina straight lokho asikwamukeli lokho mphela lokho asikwamukeli thina into esingayifuniyo ukuthi umnangakho eqhubeke lokho ebusa 7 years le mnangakho lokho ezibusela phela kuyo sokumbona kwesinye isikhathi phasi bemnikeza ithuba lokuthi azibusele eyalele esikhundleni njengomgabe hayi lokho asikusapoti lokho lokho asikusapoti asikusapoti la kancane watshontsha ukhetho ezitshele ukuthi kwesinye isikhathi umkhono muzokwanisa but okwamanje simehlula uhamba amazwe lamazwe hamba ngeformation edurayo so but abantwana beZimbabwe besidla imbuya ngoluthi esibhedlela amanensi awakho abantu bafa imihla lamalanga hayi kunzima shem kunzima kakhulu ngibe sendithanda ukuphawula lalabo abathi ukufunta izitshezo zenodo zikhutshwe yazi abantu zikhuzokhutshwa kanjani ngojanuwari kufa abantu ngo-2018 kufa abantu ngesikhathi sokhetho kodwa zonke lezi zinto abaziboni kunje amalungelo abantu ahlonitshwa abantu bathunje kusendle busuku konke lokhu akuhlonitshwa manje bazothi izijezo zenotho zikhutshwe kanjani nasithi phambili ngezijezo zenotho vele la amazwe afakela iZimbabwe izijezo zenotho lingalaleli lokho kukhulunywa ngamanye amazwe lina phambili ngezijezo zenotho sithole nzima eZimbabwe bantu bakithi hayi ngiyabonga kakhulu ngithi phambili ngohlelo ukusipha indaba esiqakathekileyo kakhulu libe lempilo ende.
Mina engucelayo ngicela basitshele ukuthi khona izijeziso lezo abakhala ngazo zimi njani basifundise asikwazi ukwenzeka ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele ngoba uga iBritain ithi yafakela amalunga ezanupie ayifakelanga ikhandi so besicela ukuthi sibekwazi ukuthi kathi izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani.
Mina lami bantu ba-Studio 7 ngendlela kade mbona ngakhona mna mbone ngathi vele ngabe kuthiwa bona labo mnangagwa labo ochamisa laba ngoba vele kuyabayehlulela kuyanto abayenzayo bayafana ndibonke ngabe kuthiwa bavumelana bethengise ilizwe leli lasezimbabwe leli sebebethengisela abelungu ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liphi ilizwe maybe angakwazi ukuphatha kahle izizwana zezimbabwe ngcono kakhulu okudlula amaqembu lawo. Sanibonani bantu be-Studio 7 lathi sinesikhalako kakhulu loko nokuthi vele bangazirefise kanjani bona umnangagwa ukuthi bazane betshone begibela izindiza besenzani badlalisa isikhathi ngoba phela kuyafanana ngoba vele lokwamosha leli lizwe njalo lama sanctions la abakhala ngawo azakhithwa kanjani ngoba vele yibo abayenzayo lama sanctions ngoba babevele benzela yena lo mgaba impilo bamosha lelizwe. So yona iZANU-PF PF uma ihlakaniphile njalo mayefuna ukulungisa lelizwe kayikhiphe yena umnangagwa izame ukuthola omunye umuntu khonaphana kuZANU umuntu asemncane oseyintsha uyo ngakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheya ngakwazi ukuba losizo but likhiphe laba abantu abadala bonke banabamusha elizwe.
Mina engikhulumayo ngumthokozisi lapha eHaburung eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimu, siyadubeka sithwele nzima, sithwele nzima elizweni labantu lapha. Khathesi bavota sobaza sidudula, siyatshona sigcwele amagumbagumba sikanjiswe ekhaya. Izindaba zikamnangagwa. Mina bengimcela umnangagwa ukubana nabo gawula ukubana bakhulumelane lolutshamisa. Kabakhulumelo chamisa umfano olejwawu le mali. Ngoba nxa bengakhulumanga lo chamisa akula nto ezakuhambe eZimbabwe khonapho. Abantu busala sidubeka kuphela so. So akuncedisa ukuthi kuthiwe umuntu uyabusa. Ubusa bani? Abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungala manesi, kungala madokta. Siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula ayibhondi la ngikhona basiprintela amaphepha abathi imali. Umthuli Ncube sezionele i-CV yakhe, sezionele umsebenzi kathesi. Iqhatshwa ngurhulumente lobuselo le-corruption. Ngelinye ilanga madoda, we will hold you accountable. Ngelinye ilanga madoda, izathwala nzima. Ogawule bona abo bazabe sebegijima labo Joseph Chuma. Bazabe sebegijima sebethwele nzima. Sokuyibatha yona liyane eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphana. Manje kathesi siyalifaka phakathi lani bomamjuru siyalilandela futhi lingamasela. Uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU-PF kodwa evele lisela wasitshontshe iZANU-PF ayizange imlandeli yemthathela. Wonke amaplans lawana ngikhona siyalilandela siwathathe lizalunga.
Yibo ke abalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulamalunga edale lephalamende awemelika angawebandla lama-Republicans angene ngamandla kwenye indawo lapho kade kusethulelwa khona ikomiti yezemithetho ubufakazi kudaba lokuzama ukususa umongameli Trump esihlalweni ngohlelo oluthiwa lona i-impeachment ngesilungu. Amalunga la angamachumi amabili lanhlanu angene kusakhiwo kade silamalunga ekomiti abalisa awama-Democrats lawama-Republicans. Umongameli Trump yena ukhanya ube lolwazi lokungena kwamalunga la ngoba ubeke wethula imbono ekhomba lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter. Ya isikhathi isikhanya sesidliwe ngumango ye sesingehlukana kodwa singakehlukani ke sikhangeleke indaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo wedale lephalamende sokuthi amalunga e-MDC bengenzi umsebenzi wokubuza abaphathintambo bakahulumende imibuzo edale lephalamende. Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje njalo uZulu kumele alimuke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.